Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sesibhedlela ezingasela mithi lokunye okusebenzisa.
Lapha amadokotela labo bastrikile bakuqale bekugost law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku kula mithi esuka kuma-donors.
Umongameli wakwele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ezivalisa ukususa izijeziso zenotho.
Kwangu waba the 100 days laphana, waba nakhulu kuqala okunye afese ngenofisi. So asikabi kwazi, enxa kungaba yikukhuluma nje okujwayele kuyikho kwepolitiki.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe, uMnumzana Tinashe Jonas, ubotshwa esithi ufuna ukuyabopha umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebeqede izifundo ama-specialist consultant kumbe senior doctors ngesilungu sebekhalele umsebenzi besithi umsebenzi unzima kakhulu ngenxa yokusilela kwezinto zokusebenzisa isibhedlela. Odokotela beParirenyathwa eHarare yibo asebeqale ukufaka phansi izikhali zabo. Bathi ababuyeli emsebenzini nxa umumo esibhedlela ungalungiswanga ngoba ususedlula okonakala okwakukhona ngesikhathi kuze kukhalale umsebenzi odokotela abasafundela umsebenzi nyakenye. Lokho ngokwakuqala ukuthi odokotela asebeqede izifundo bakhalale umsebenzi ngoba esikhathini esedluleyo kwandise ukukhalala odokotela abafundela umsebenzi abathiwa ngama-junior doctors ngesiNgisi. Namhla bekuselatshwa izigulane ezidinga uncedo lwesiphangiphangi abathiwa yi-emergency ngesilungu. Kwesatshelwa ukuthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela laba kuzasabalala kufinyelele amanye amadolobho. Umholi wesibhedlela sempilo udokotela Solwayo Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi koBulawayo bebengakhalali umsebenzi odokotela. UChris Gande weStudio 7 uxoxela uCounselor wedolobho leHarare uMnumzana Thamsanqa Mahadebe ukuze sizwe umumo wesibhedlela osokubangele ukuthi odokotela bekhalale umsebenzi.
Ezibhedlela isimo kasimanga kahle ngoba abantu akabalazimali zokuthi bakwanise ukubhadala imali ezifunakala ezibhedleleni. Lapha amadokotela labo bastrikile baqale bekugost law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors. Isimo sangikhona sesibi kakhulu ngoba ilizwe kalisatshengisi ukuthi vele kuya ngaphi. Inhlupho ezigcweleyo, abantu sebeswelakala ngenamba enkulu kakhulu emalokishini lapha esikuwo. Sesithola udubo olukhulu wokuthi inkinga zangikhona seziningi kakhulu.
Nxa usithi isimo sibi kakhulu ezibhedlela, simi njani? Ungasichazela nje ngamafitshane?
Ungaya esibhedleleni ngathesi ungenamali ukuthi u-private doctor wakho akulande kuso, bayakufika bakutshele kuphela ukuthi lapha singakukhangela sikunike incwadi yokuthi uyahamba wedwa uyozithengela imithi enje enje sebekuphumisa. Yisisimo esikhona kathesi, uyozibonela wedwa wena.
Manje bona abantu belokhu behamba inezibhedlela ezinjalo?
Abantu ye, uma ungakayi khona awungazi lutho ukuthi kuyini indlela ozabanjwa ngayo. Uyaphonga ukuhamba ngoba sisijayele ukuthi uyahamba esibhedleleni uma ungagula. Kodwa yikuthi ungayafika khona ngale lawe sizibonela wethu ukuthi laba bantu akabalancedi abanika lona. Siphonga ukuphenduka lawe ngoba ula ndlela ongayiyala ngayo ukuthi uziphendukele uma bekutshela ukuthi siyasila mithi kambe uyozithengela imithi enje engakunceda kwesikhatshanyana otherwise simelele ukuthi izinto zizwa njini.
Lowo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukhansila wedolobho leHarare, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale esigodlweni. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ukuze lithuthukise umnotho walo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge uRamaphosa ngokuchothoza izijezo zenotho athi ziqhubekela phambili zisinda umnotho weZimbabwe. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhuba inhlelo zokuguqula isimo esikhona kwezombusazwe kanye nakwezamabhizimisi ukwenzela ukuthi abafuna ukusungula amabhizimisi bevela kwamanye amazwe benze lokhu bechelesile.
The creation of an environment which welcomes business and investments from both local and international visitors remains high.
Ukulungisa umumo okhuthaza ukusungulwa kwamabhizimisi kanye lokuletha imali evela kwamanye amazwe kuphezulu kwenhloso zikahulumende wethu. Kwezombusazwe, uhulumende wami uzalondoloza ukuthula okuyikho okuqakathekileyo ekweneliseni inhlelo zethu. Sesiqalise uhlelo lokukhulumisana lamabandla achiyeneyo.
Kodwa uRamaphosa ubuye wakhuthaza umnangagwa ukuthi alungisise inkinga yezixhosha osomabhizimusi baphandle ukuthi bazosungula amakampani eZimbabwe. Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Thembelihle Sihwa, yena oyisifundi sezenotho ekolishini le-University of Science and Technology, othe uhlelo olufana nokubambela abankampani ingxenye yesabelo kuxhotsha osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi basungule amabhizimusi eZimbabwe.
Ya sesuzwile sibili umhlangano okade khona phakathi kukamongameli lo mongameli weSouth Africa uRamaphosa. Uright sibini ufuna ukuvumelana naye ngoba ukuze abantu abafuna ukuzoinvesta elizweni bebuye sibili kule mithetho eminingi abayesabayo njalo ingalungiswa maybe bengaqalisa ukubuya.
Izindaba yomsakazo weZBC unkosazana Judith Makwanya akasekho, ubele minyaka engamachumi amahlanu lanhlanu i-55. UMakwanya ubhobhele esibhedlela se-Avenues ngemva kokutshaywa inhliziyo. Ubesaziwa ngokuloba indaba eziphathelane lokuhambahamba kwamnumzana Robert Mugabe sangumongameli welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele imuli yakomakwanya amazwi enduduzo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla elincane eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa njalo uzalala esitokisini futhi lamuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Danford Halimana utshele iStudio 7 ukuthi uJonas ubotshwe izolo esendleleni esithi uya ehofisini kaMnangagwa ukuyambopha kanye labasekeli bakhe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga. Wengeze wathi uJonas ubotshelwe icala lokuthuka uMnangagwa emazweni agoqela awethula emsakazweni we-SABC nyakenye. Uzamiswa emthethwandaba kusasa. ukubotshwa kwakhe kuza ngemva kokubotshwa komunye njalo esilisa obikwa watshela umsekeli wezanu-PF wayegqoke isikipa esilomfanekiso kamnangagwa ukuthi kamthandi umongameli. Umthetho wokubopha abantu abachothoza umongameli lo wawusetshenziswa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli ngenkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu njalo engcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ntebele.
Uzacabanga ukuthi Mnangagwa wade engena embusweni laphana wathi yena seliletha okutsha uzalalela abantu, abantu bamele bebele inkululeko yokuthi bekhulume abakufunayo. Kwahlala isikhathi-ke abantu bengabothwa ngokuthethisa umongameli welizwe, but bona sebeqalisile njalo ukwenza khona ukuthi abantu babothwa ukuthi bathethise umongameli welizwe. So kuyasidengisa sobala ukuthi kulutshwana kakhulu okutshintshile nxa vele kukhona, ngoba isikhathi esiningi uhulumende kamnangagwa uyakhuluma ukuthi sentshintshile kasayenzi lalokho, but bephinde ngokono kwakusenzwa umgabe, ngoba ngesikhathi kamgabe abantu abaningi babuthwa bebothelwa-ke ukuthethisa umgabe.
Abanye babo uNdebele bengathi kumele kube le migomo kodwa khonapho, ngoba bakhona abanye abathukayo mpela abathethisayo okungelanhlonipho phakathi. Ungathini ngalokho?
Kule esikhiweni okuthiwa yi-thin line phakathi kokuthi kuthiwa umuntu uthethisiwe njengomongameli lokuthi unika amalungelo okuthi bekhuluma abakufunayo. But isikhathi esiningi uzathukuthi abantu babotshele ukuthi kuthiwa umuntu uthe uzonda uMnangagwa, umuntu uthe yilokhu lalokhu. Ngizananzela ukuthi even yena uMnangagwa wathi ngena wayisola imithetho yonaleyo, wathi imithetho emele ikhitshwe, kodwa nangu-ke sebeyisebenzisa. So I think kumele sikhangele ukuthi nxa uthiwa umuntu uthethisile uyabe ethethiseni njani, la imithetho ekukhayele khona. So ukuthi kungathiwa umuntu uthethise upresidenti, bona ngani into ehluphayo, ngoba upresident is a public figure okumele kwesisikhathi
umthethwandaba waphezulu ngesikhathi sika Mugabe wethu la isinqumo esasisithi ukuthuka umongameli akumelanga kube lecala, kodwa ubaba uMnangagwa waphikisa leso sinqumo ngesikhathi engumphathi ntambo obona ngezemithetho. Okwamanje amagqwetha athi azabuyela njalo emthethwandaba ngodaba olufanayo, ubona ephumelela na?
Ambona ngani balakho kakhulu ukuthi bephumelele, ngoba uzananzela ukuthi nxa umuntu engumongameli welizwe akumelanga vele ukuthi uthwele icala ukuthi uthethisiwe. And uzananzela futhi ukuthi bonke abantu abahanjiswe ekhoti mhlawumbe abafika ama-300 owakuthiwa abathethise umongameli welizwe, akula ngisho nomuntu oyedwa owagwetshwayo, bonke batshona bephuma. Bona ngani amagqwetha angahamba e-constitutional court eyi-challenge indaba yona leyo kulethansi ukuthi bangayiwini.
Lo umnumzana Senzele Ntebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi abantu abethuka umongameli kumele bebotshwe bejeziswe.
Zwana mfowethu, into le ibaluleke kakhulu kakhulu kakhulu, asonto omele siqhuthe ugatsha ngayo. Singabantu abavela esintwini, siyakwazi ukuthi nobana wonke umuntu omdala evele engumzali wakho. Ukushuthi wena unje ungatholakala uthethisa ngothuka ubaba ngumama elakhelane laye, ubujeziswa okufanayo nokuthi uthethise owakho ubaba lomama. Ihofisi kamongameli welizwe ihofisi esuka ku-constitution eZimbabwe. So nxa wena uza kuthi wena hloniphane ama-rights ami lani lani lani, kodwa ungafuni ukuhlonipha ihofisi esuka ku-same constitution aleyo ebambe ama-rights akona lawo futhi, uyawufunda ukuthini? Namhlanje sihlezi lapha sikhangele ubaba uNelson Chamisa uzama ukuncintisa khona angenabe ngupresident. Sithi kona-ke mhlawumbe ngelakhe thize ukutholile ukuba umongameli esehofisi naleyana abantu bezanupresidenti bemthuka, kungaba yinto eqondileyo nayo naleyana. And ilokuzeni impendulo eyodwa elungileyo yikuthi na akulunganga. Uyabona ukuthuka lokuchothozela kwana sithi ngesingilizi criticizing yinto omele sizazi ukuthi zithiyeni.
Yebo, bakhona abathi uTinashe Jonas usuke edlulise amalawulo ekuchothozeni umongameli Mnangagwa, kodwa kulalo njalo obotshiweyo obikwa etshele umsekeli wezanu-PF obegqoke iskipa isilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi akamthandi uMnangagwa. Licala elingabotshela umuntu yini lona lelo babuchu?
Leyo indaba okhuluma ngayo andabona ukuthi indaba e-specific engazi kusuke njani ehamba njani ukuthi umuntu ezafike ekubotshweni khonapho. Ngoba andabona nxa abantu sebekhuluma uNomzane bavamile vele ukuthi bafuna ukukhuluma i-one side ye-story kuphela, yena le ezaseva yena umuntu yena lo kuphela. Ingasakhulumanga yonke izivale sikhangele le-two sides, ngoba akulandaba engela-two sides, kulekalekani isayidi leyinye isayidi. So wonke amasayidi lana angalalelisisa kuhle kuhle, kucubungule kuhle, uzathola ukuthi kona layo emhlawumbe uphume edlulisa amalawulo kumbe uyezela kwanasho ukuthi kona i-potential yokukhoza i-fight. Ngoba mina nxanga isigoli isikipa samesana ungakwazi ukuzichuluza njalo andilami ngomuntu ngingasibona ngizonda.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF, sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi kufe abantu abalichumi lasikhombisa kwadlengula njalo inani elifanayo labesifazana ngesikhathi amasosha lamapholisa ekhahlameza abantu phezu kokutshengisela okwenzakale ngenyanga kaZibandlela. Embikweni ewethule namhla inhlanganiso le ithi njalo ukuhlukuluzwa kwabantu ngohulumende kusaqhubeka elizweni. I-Human Rights Watch ikhuthaze amazwe ayakhelane leZimbabwe ukuthi angenele kumiswe ukuhlukuluzwa kwabantu lokuthi njalo kube lophenyo phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kwabo libutho.
Yebo yebo yebo, mzwakazo omuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinqusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo Always Be Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngokwenziwa ngabatsha abenza imisebenzi yezandla okuthiwa ngesilungu ngama-startups. Omunye wabo ijaha elafunde eNAS uFarai Musendo olenkampani elenjongo yokubutha ama-plastic ewagige kuphume amafutha awe-diesel lokunye okuchiyeneyo. Sizwa njalo ukuthi umphathi ntambo obona ngezemfundo ephakemeyo uProfessor Amon Murira usanda ukuthi uhulumende usenikeze amakholijini amahlanu imali efika izigidi ezinhlanu eyokuthenga imitshina ezabe isetshenziswa ngabantu abafunda izifundo ezihambelana lohlelo lwemfundo ye-science, technology, engineering kanye lesam e-mathematics. UProfessor Murira uthi inhlelo ezizaphuma emakholijini lawa ezifana lohlelo lukaMusendo zizasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Yini umbono wenu mayelana ngesenzo sikahulumende? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe abalisa ile-Australia lele-Singapore asemise ukusetshenziswa kwendizamtshina yohlobo lwe-Boeing 737 MAX 8 kulandela ukuwa kwendizamtshina yohlobo lolu e-Ethiopian Airlines. Kwafa abantu abafike phose amakhulu amabili. Usomlomo wedale lesenethe lemelika unkosikazi Nancy Pelosi uthi ukuzama ukususa umongameli Donald Trump ngevoti elithiwa yi-impeachment yikuchitha isikhathi ngoba umnumzana Trump engasemuntu olesisinto. Kulandela ukulobelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lele South Africa namhla eHarare emhlanganweni wesithathu weZimbabwe South Africa Bi-National Commission, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe kusobala ukuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaphumelela ikakhulu kunhlangothi zokulima, ezokwenjiwa kwemigodi kanye lezokuvakatsha. Ukuze sizwe ukuthi ngempela kulenguquko kwezokulima na, sixoxe lommeli wemakhokhoba edale lephalamende umnumzana James Sithole okukomiti ebona ngezokulima kuleli dale njalo engowebandla le-MDC.
Kuzathatha ke isikhathi ukuze thina ephalamende thina kukomiti sikubone khonokhu ke ukuthi ngeqiniso izinto ezenzakala izinto ezihambekayo ngikhuluma kunje ke namhlanje besiphatheke besinquthe labo sithi khona ama association kumbe abameli babalimi ikakhulu abalima igwayi ngoba siqhakathekisa igwayi ngoba igwayi yilo isilimo esiletha imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency ngoba sinazela ukuthi kathesi ubuzima obuselizweni kakhulu ikuthi siyaswela imali evela kwamanye amazwe ukuze sikwanise ukubana sithenge izinto eziqhakathekileyo ezidinga ukuthi sisetshenziswe phakathi kwelizwe esiqondana ahlanganise ipetrol amafutha okuhambisa izimota ama imithi yokulaphwa kwabantu lokunye nje okuthiyeneyo so esikwenzeleke namhlanje besibabizile lalokho okuthiwa khona itobacco i-marketing industry marketing board so besibabuza ke ukuthi bazilungiselele okungakanani ukuze sibabuze ukuthi banayo yini imali eyaneleyo ukuthi bethenge igwayi elivela ebalimini njalo bazanelisa yini ukuthi bethenge kungela kuphuza ukunika abalimi imali zabo imfanele zabo njengalokho esiyake sikuzwe ke iminyaka edlulileyo bathe bona bakhangelele ukuthi isivuno salunyaka isigwayi sizabe siphansi
ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sonunguli Mbongolwane uthi akufanelanga eleZimbabwe lithabele phezulu ngoba iParliamente yeSouth Africa isazohlolisisa lezi izivumelwano.
Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule Financial Commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo eParliamente zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliament South Africa bayichithe. IParliament South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi isakulu okuhambisana lokwamalungelo abantu ezinto ezinjalo. So sibona engaliye bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze ku-implement.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba kuchera uthi kufanele uhulumende enazelele ukuthi inotho yakhe ayihoqoluzwa ngamanye amazwe.
Ayisinto entsha le eyokuthi kulaba bilateral commission. So iSouth Africa yibona njengani khona ingathuthuka kule nxa i-economy yeZimbabwe iphansi. Angiboni ukuthi nayo iSouth Africa ingafuthi i-economy yayo iphansi. So baye besenza ama-policies athuthukisa i-economy yabo abe-South Africa at the expense of the Zimbabwean economy.
Umnumzana Sithole uthi khona kuzacaca kuhle ikomiti yakhe ingacubungula okuningi ukuthi eleZimbabwe limi ngaphi kunotho yezokulima.
Okwakathesi ngingathi mina kungaba nzima ukuthi ngithi okukhuliwe ngumongameli kuliqiniso yini kumbe kashiwo qiniso kodwa sizake kuzavela ke ngokuya kwesikhathi kodwa okuphume namhlanje kube sobala ke ukuthi isivuno sethu sizabe siphansi ngenxa yendlala okungani kuhle kwani kwezulu kodwa okunye ndithatha ukuthi ngikutho futhi okwenzakaleyo ikakhulu i-TIMB leyo esithi khona ngesilungu yi-regulatory authority emsebenzini yokulinywa kwegwayi encwadini esasibabhalele yona sicela ukuthi bebuye bezonika lokhu esithi khona ubufakazi lesithi i-oral evidence kukhanya babuye bengazilungiselelanga so okutsho ukuthi khona kasisatholanga futhi okuningi kibo bazaphenduka ke ngolunye usuku sebelakho konke ke okufaneleyo okungasincedisa ukuthi sithatheke izinqumo kumbe senze ama-recommendations kulabo abakhokhelayo leParliament yonke kusiya ke ephambili.
EleZimbabwe lisanda ukulobelana izivumelwano ezifanayo leleBotswana njalo umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi wachasisa ngemva kwemihlangano ukuthi imali izafinyelelwa ngosomabhizimusi belizwe lakhe abafuna ukusebenza eZimbabwe yathi ngohulumende njengalokho okwaphuma kumaphephandaba elizwe. Uhulumende uthi useqinisile ubudlelwano lamanye amazwe njalo ulwisana lezijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngumanyano we-European Union kanye lelizwe leMelika ngoba isithi zibuyisela umnotho welizwe emuva. Ngokuqhamuka ingxoxo mpikiswano yabantu bokuza kwele South Africa ngemva kokuba isiphathamandla sebandla le-ANC njalo engusiba lukhulu premier ngesilungu wesabelo se-Gauteng umnumzana David Makhura ethe abavela kwamanye amazwe badume ngamacala athile kukanti njalo ezibhedlela sebebaningi okokuthi izibhedlela sezisindwa. uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
I'm very concerned that in some specific crimes, specific nationalities of foreign nationals are involved. Drugs, there's specific nationalities involved in drugs.
Ngikhathazekile ngokuthi kumacala athile kulezi zalwane zawamanye amazwe okwaziwayo ukuthi yizo eziwadalayo. Kulabaziwayo ukuthi yibo abathengisa izidakamizwa. Kube khona abadala amacala alodlakela kugoqela ukubulala lokubamba inkunzi imoda ezithwala imali.
Layiwa amazwi kamnumzana Makhura asechiye umphakathi udabukene phakathi. Abanye besithi limqotho kanti abanye bathi inkulumo engozi. Isizalwane sesibapho umnumzana Sipho Dube uthi le inkulumo yokuzama ukuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo.
Angeke kuthi abantu beganga kuthi ngabantu bangaphandle noba baphakathi. Umuntu uyisigange eyedwa. Hayi ngokuthi ubuyaphi noma kwezenjani. Ngoma sithiyafika nakhona bezouth Africa bakhona vele izigange zanha.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mfanele Sibanda uthi liqiniswe elaziwayo ukuthi inkunzi esabekayo ebanjwa ngitsho libalele emalokishini agoqela iHillbrow, Beria leUvel yenziwa ngabadabuka eZimbabwe. Uthi kufanele abenza lokho bazinuka amakhwapha hatshi kwala ukusolwa bona besona.
Iqiniso phela abantu bakithi bayona la South Africa. Ungathi uyabheka izidumbu ezifuma everyday masiphuma la South Africa zenziwa ngabantu bakithi, bebulala abantu bakithi futhi bese kuba ngumthelela ngoba babulala nabo abantu base-South Africa. Yikubona ukuthi abantu be-South Africa abaningi uma bekhuluma bagxeke kakhulu abantu base-Zimbabwe ikakhulu ehlangathini lwakithi futhi emathebeleni.
Kusehlakalo esenzeke lo nyaka sokubulawa kwamalunga emuli ayisishiyagalombili abetheswa icala leli izizalwane zeZimbabwe. Wayengiphathe indaba ogatsha lozamapholisa umnumzana Fikile Mbalula waveza ukuthi ababamba imota ezithwala imali inkunzi besihlomile ngababe ngamasoja eZimbabwe. Kanti kumphathe indaba ogatsha lomapholisa umnumzana Bheki Cele uthi imbiko yababulela umlingisi owaziwayo uSibusiso Gwinana bemthathelwa amakhalekhukhwini wakhe lokushini lesosha nguve ngeviki epheleleyo ukhombisa ukuthi kungaba ngabakwamanye amazwe. Umgcinihlalo we-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzisi Manda uthi abaphikisani lalokho okuthiwo uMakhura ngoba ubengasoli abokuza bonke kodwa ekhuluma ngobufakazi obuphuma emapholiseni asezibhedlela.
Kube ngathi abantu bokuza jikelele bahlala besenza amacala wathi yena kunamacala nobugebengu obuthile obenziwa izizalwane zamazwe athile. Kanti njalo uma ekhuluma ngendaba yasemtholampilo upremier uthe yena bakhulumisana nalawo mazwe ukuthi akhokhe hayi ukuthi labo bantu abagulayo bajikiswe bangatholi usizo ezibhedlela.
Kulabanyeka bathi besabela ukuthi ukuphindwa-phindwa kwalezi nkulumo ikakhulu iziphathamandla ze-ANC kanye ne-Democratic Alliance kusazoqhubeka njengoba kuyisikhathi sokulungiselela ukhetho bese kugcina kudala ukuhlaselwa kwabantu bakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sezibhedlela ezingasela mithi lokunye kokusebenzisa. Umongameli wakwale South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe ubotshwa isithi ufuna ukuyabopha umongameli Mnangagwa labasekeli bakhe. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.